lokhu kulendwendwe kwamanye amagalaji eHarare loba nje uhulumende sevumela abanye ukuba bathengise amafutha ezimota ngedola lemelika. Amafutha la athengwa yilabo abaledola lemelika ukuthi abangelalo badinga amafutha emagalajini athengisa ngama-bond notes. Amafutha epetrol abizwa imali esuka
$1.10
kusiya
$1.20
kusilinganiso selitha. Abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthola imali engaka ekuthenga amafutha ezimota. Amanye amagalaji athengisa amafutha ngedola lemelika agoqela elezuba Total leGlobe Petroleum lapho okulokhu kulendwendwe. Egalajini leTotal kumgwaqo kaSamora lo-50th Street omunye othengisa amafutha ubethela ezigubhini engathengiseli abezimota. Kwelinye igalaji elisecelen ledale lephalamende bekulendwendwe ezimangalisayo. Umtshayeli obedinga amafutha ezimota umnumzana Brighton Mudzingwa uthi bathwele nzima.
If fuel is twalise nzima uba singayithola njani loba ngaphi? Siyithenga nge-1955 emagarajini. Emkambo omnyama kayithengeki. Emkambeni omnyama ufuna imali yakwele melika. Nxa ule mali yakwele melika awusweli ifuel.
Lokhu kusekelwe ngomunye odinga amafutha ezimota umnumzana Chuma.
Ukuthi sitshele abadala ukuthi sibhadalisa i-$10 akwenzi. Saqala sithi $6 kodwa abadala kabalayo imali. I-$10 asingeke sithi yikudula kodwa abantu abalamali.
Abagada imijova abanjengomnumzana Kutsa isithole uthi nawo bathwele amagaba avuzayo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikweli semuva kakhulu ngoba kathe sisananzela ukuthi imijova layo isinlutshwane imijova ethola ifuel. So esikhathini esiningi silakho ukuthi sime simelelele le mijova engabuyiyo njalo isidula emsebenzini sesizwile olokho sixolisa ngokuphuza kuya emsebenzini lakho ntambama nxa sesibuyele ezindlini siyafika ebusuku abantwana sebelele. So ngabe uhulumende uyangenela aqede lolu dubo ngoba khona sibili ukusebenza ngenxa yokuthi loba wona amagetsi sibinxa ihamba senanzela ukuthi lakho ufunakala ifuel naleyo ukuthi sithele ama-generator ethu layo konke lokhu sokusiphambanisele kakho.
Umnumzana Lafios Banda laye uyakhala okumangalisayo.
Affecta ku transport ngoba i transport ama prices angkhona ukuthi zigade siyemisebenzini kumbe kuma business ayo sikuya kuyo sithala nzima ukuthi thwe transport etholakala amazubko yes akhona but they are limited and amazubko they are not time conscious. Some of us isebenzi ethu i time conscious siyawumele uhambe ngesikhathi so ukuthi umele uzubko ugcina ungasabambi isikhathi sokuthi siyemisebenzini njalo kugcina kukuxotshisa ungana awukho serious or professional ngomsebenzi.
Amagalaji athengisa amafutha ngemali engange $19.55 Zimbabwean dollars idizili kuthi ipetrol yenza $18.28 Zimbabwean dollars. Sethulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Fortune Chase umphathintambo ohlangothi lukahulumende obona ngezomlilo kagesi lamafutha. Ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.